Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo ku Studio 7 ngesonto mhla ka 14 kuzibandlela 2024 ngokhipu stule. Endabeni zethu lamhlanje.
Lokhu kuyinto ebuhlungu ngoba ukhetho lwabantu soluphelele emakhoti, izikhalazo zabantu seziphelele emakhoti, kumele ziphelele ePhalamende.
Abaxotshiswa ngumnumzana Sengiso Jabangu kumakansile bakhangelelwe ukuya emthethwandaba kusasa.
Kunama-councillors aseHarare, u-Ian Makoni labanye abahamba enkantolo besithi bona indlela abaqotshwe ngayo ephathini kayisondlela efaneleyo, njalo ukhetho lolo olubuyayo akumelanga lube khona ngenxa yokuthi indlela abaqotshwa ngayo ayisiyo ndlela efaneleyo.
Ikhotho likaJabangu lithi baningi abahambise uJabangu emthethwandaba, abatsha bakhala ngokungaphiwa izikwelete zokusungula lokuthuthukisa amabhizimusi. Zalethulela ezabatsha lezokhululo lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abaxotshiswa ngumnumzana Sengiso Jabangu kumakansili bakhangelelwe ukuya emthethwandaba kusasa. Igqwetha likamnumzana Jabangu uNqobani Sithole uthi baningi abaxotshiswa nguJabangu abathi wenza lokhu ongekho emthethweni. UJabangu othi ungunobhala jikelele webandla le-Citizens Coalition for Change waxotshisa amalunga e-CCC kudala lePhalamende lakumakhansili esithi bangena ngudlu. I-CCC ekhokelwa ngumnumzana Nelson Jamisa ithi uJabangu ngala sikhundla kubandla leli. Ake sizwe uSithole exoxa ngokuzakwenzakala edalele ayikhodi kusasa.
Kunama-councillors aseHarare, u-Ian Makoni labanye abahamba enkantolo besithi bona indlela abaqotshwe ngayo ephathini kayisondlela efaneleyo, njalo ukhetho lolo olubuyayo akumelanga lube khona ngenxa yokuthi indlela abaqotshwa ngayo ayisiyo ndlela efaneleyo. Indaba yangikhona iyazwakala kusasa ngo-2. Thina sithi hayi, nxa kuwukuthi iphathi isiqotshile njalo usuchallenje ukuthi siqotshwe njani, ibhiza selagijima because ukuqotshwa ngoba le vacancy siyazi-declare. So it's an argument emthethweni esithi it has been overtaken by event ngoba ivacancy ya declare i-election is due, so baphuza ukukwenza lokho.
Singathi ke indaba yabo Ostalo Siziba labanye imi ngaphi komanje?
Sesifayilile njalo amanye amaphepha akhangela OMP, ama-senators, lama-councils asebenzisa ibizo elithi CCC ukungena ku-nomination. So sesifayilile amaphepha ukuthi hayi bona abakufuzanga amabizo ababe khona ku-ballot paper njengokwayenzakala kulani ama-first records ayenzakalayo. So in short ukuthi i-litigation yona ngokwayo sesikhuluma iqiniso in this particular case or cases ayisonto engancedisa. Into engancedisa ukuthi abantu bephathinye bahlale phansi balungisise ama-differences, kodwa uzathola ukuthi abantu babe enjoya kulabanye ababa ngama-casualties belokhu beqotshwe ephathini kusenza kusiba njalo.
Umnumzana Nqobani Sithole ligqwetha likamnumzana Sengiso Jabangu kasenelisanga ukuxoxa ngodaba lolu lomnumzana Gift Ostalo Siziba labanye bakhe abalakho ukuvinjwa nguJabangu. Sixoxe lomnumzana Bashir Sibanda wayemele iCountryburg edale lePhalamende wavinjwa nguJabangu ukuba angene kukhetho olwaqhutshwa ngumpalakazi.
Lokhu kuyinto ebuhlungu ngoba ukhetho lwabantu soluphelele emakhoti, izikhalazo zabantu seziphelelwe emakhoti, kumele ziphelele ePhalamende. Uzakhumbula ukuthi u-Ostalo Siziba labo Honorable Chibaya, you know, labanye abeseke labezwimba bakhutshwa bona bavotelwa ngabantu, ngoba sonke siyazi ukuthi amakhotsi lawa vele alawulwa izano. njalo nxa indaba enje soyisiye court sikwasizana izayenza ini uMathanda. So kusuka kube buhlungu ku-democracy, kusuka kube buhlungu kithi, kodwa siyaqhubeka silokhu sisilwa ngokunjalo.
Indaba umnumzana Siziba labanye bengangena ngaphela kukhetho lolu bezimele babasibani.
OSiziba bangene bemelele i-Citizens Coalition for Change ngoba bathi bekhethwa mhla ka-23 August babemele i-Citizens Coalition for Change. Njalo lokhu yisinqumo esathathwa lilunga eliphezulu kakhulu elephathwa okuthiwa yi-Citizens National Assembly ukuthi abantu kumele beme beyi-CCC. So OSiziba labanye abancintisayo batshengise ukuhlonipha iphathi, batshengise ukuma lo-President Chamisa, batshengise ukuma labantu beZimbabwe ngalokhu asethe bakwenza. So asonto eyaba liphutha kumbe yenziwa ngemisteki, hhayi yinto ebalulekileyo eyenziwa kakuhle. So sikhanyelela ukuthi hhayi xa ungahamba kuhle bencintisele i-Citizens Coalition for Change babuyele ephalamende.
Kutshoni kuwe baba Sibanda, njengoba wena ngomunye walabo abavinjwa ngumnumzana Sengezo Jabangu?
Kimi awuzange kunyethuse ngoba mina ngandlezi ngisaziyo ukuthi nonyaluyiswa siyaluyiswa silibandla. Uzakhumbula ukuthi thina vele i-election leli lika-23 August 2023 asizange sivumelane lempumela yalo ngoba kulobugwelegwele obenziwayo impumela kayiphumanga kahle. UPresident Advocate Nelson Chamisa wanqoba u-Emmerson Tambo Mnangagwa, kodwa ke akasagcotshwanga ngendlela ehiyo. Istruggle sethu ukulwa kwethu bekungeke ephalamende kakhulu, but besilwela ukuthi iZimbabwe ibe sebantwini ithathwe ngoba athi silizwe selisemakhoti, ilizwe selisemabharakini, ilizwe lisebantwini abalutshwana.
Lo ngumnumzana Mpashiwo Sibanda owayemele iCulture Park edale lephalamende, sixoxe laye ekobulawayo. Abatsha bathi abayitholi imali enikwa ngamabhanga adlelana lohulumende lamanye eyokusungula lokuthuthukisa amabhizimusi. Bathi kukhanya ngazani imali iphiwa abasekela ibandla leZANU-PF hathi abaphikisayo. Omunye wabakhononango uswelakala kwezikwelete ngumnumzana Decent Collins Bajila omele iluveve emakandeni edala lephalamende.
Umnotho welizwe awumanga kahle, abantu abatsha abafundile bahambile ezikolo balabe ulwazi olungabathuthukisa, kodwa ayikho imali nasemabhenki, imali ayitholakali inengilayo. Ngedinga ukuthi kube lesibambiso i-collateral ngesilungu abantu abatsha kabanayo. Kathesi lezinye inhlanganiso ezingabe zikhona zikweledisa imali nazo zingathi zimile ngoba azikhanyi, akukhanyi ukuthi umnotho ume ngaphi njalo uqoqe ngaphi. Abantu abatsha kabalandlela zokuthola izimali zokuthi basungule amabhizinisi bazimele bodwa.
Yes, njalo kuzokuthiwa abahambe emabhanga baye ngaphi ngaphi sokule youth lokhu lalokhu, akusebenzi kathi konoko.
Ikhona i-Empower Bank, kodwa imali ephuma e-Empower Bank iphuma inengi layo iyimali yakulona leli lizwe. Njalo ukuthi itholakale ithola abantu abalutshwana kakhulu, kulamahungahunga futhi athi imali le ingathi itholakala ngokuthi abantu babe lehlangothi lezombusazwe, kube kanti abantu abatsha badinga ukuthi imali beyithole kungenani lokuthi kwezombusazwe banakanani. Wona lawo mahungahunga sisawacubungula, sikhangelele ukuthi ikomiti lephalamende likhangele ngezabatsha lizasinika i-report yokuthi kungabe kuliqiniso na ukuthi imali le iphiwa abantu bona labo abalutshwana abaphiwayo bayiphiwa kukhangelelwe uhlangothi lezombusazwe abakulo.
Kodwa sizwe ngazani kuthiwa-ke abatsha bayehluleka lokwenza lokhu kuthiwa ngama-project proposal, yinko bengatholi imali le, ngabe kuliqiniso konoko?
Akulona iqiniso, abantu abatsha baseZimbabwe lokho okwenza ama-project proposal yikho abakwaziyo, abakufundeleyo, inengi labo yikho sibona nxa bethe benelisa ukuya kwamanye amazwe kusiba lula kakhulu ukuthi bathole imisebenzi, kusiba lula kakhulu ukuthi yenale imisebenzi yokubhala ama-project proposal bayithole. Akungeke kwaba liqiniso ukuthi abantu abenelisa ukubhala ama-project proposal umhlaba wonke, kodwa nxa kuthiwa bebhale i-project proposal yebhanga laseZimbabwe kuyabehlula. Angeke kwaba liqiniso lokho, abantu abatsha bayenelisa ukubhala.
Ye, kuthiwa abanye abayitholayo bahle beyijayela esikhewini, bayijayiva sibili umuntu akholise azidlele, liqiniso lokho?
Kakhulu kakhulu lokho kuyatholakala endaweni eziningi. Abanye badinga imali bethi ufisa ukuthi ayeyenza ibhizinisi mhlawumbe lokulima, abesethola ukuthi okuyikho kuletha imali masinyane iphenduke yikuthi athenge i-Honda Fit abe le-tech achovise etawuni abe sesenza njalo iningi laleyo mali abe seyitshayela esikhewini. Abanye njalo futhi siyasiza amahungahunga okuthi usayithathe injalo iy'mali ayelobola imali elotsholo esebenza ukulobola ayiphenduzi bese kusenza ukuthi angenelise ukubhadala ebuyisele ebhange. Khona lokho ngokunye kwezinto esake sizive sikhangelele ukuthi abe-youth fund abe-empower bank bazancedisa ikomiti lephalamende elikhangele ngezabatsha kuma-investigations endaba ezinjalo.
Unumzana Decent Collins Bajila ngomele iluveve emagandeni edale lephalamende. Sixoxe njalo ngodaba lolu lomnumzana Malaki Nkomo okubandla lezanu PF.
Abantu fanele bakwazi ukuthi izimali lezi uma bezithiwa awuphongi ukuholiswa njengomuntu uthi uyaholiswa imali. Kuba nemithetho eminye ekhona engathi sizoba nje edinga imali kuyukuthi kule nhlelo ezithiwa nguhulumente kufunakale imali. Kukhona enye okufana ukuthi umuntu awumgcwalise ukwenzela ukuthi kubonakale ukuthi ngempelampela ngumuntu ofuna imali yokuthi usebenze. Abaningi bazafuna ukuthi khona kufuna imali kahulumente ngifuna ukuthi ngenze umthelo. Akayenzi le-proposal akuyeni i-paperwork yokuthi umuntu kuwenza lokho lapho. Lapha ngamuthi bakuzisiyanisa abantu. Uma sewenza i-project yakho ikhanya abamabhenki nalaba abasebezemali yibo abakuhluzisisayo. Izamthetho iyabe ingasekho khonapho. Abantu abaningi bayo ukuthi sowunomthetho oyiholawulayo ukuthi wena nawufuna imali yokuthi wenze lokho kufanele ukuthi igcwaliseke kuto okufunakalayo. So abantu balokuntu kube ngama-shortcut. Akungeke kube nama-shortcut ezintweni ezintweni ezama-policy. Kuyafanele ukuthi umuntu wonke angene ngendlela yona leyo. Njalo nje angazelizwe nokuthi amabhenki bathi abakule fomu egcwalisela indicate important part. Akikho i-indicate ukuthi uyayezimbabweni, ushiya ngaphi, kuthisi bani, kuyiphi indawo, uyenze ukuthi u-qualify ukuthi uthole imali.
Ukuze ube lohlelo lwakho oluhle ukuthi uhulumende akunike imali, kumele wenzeni ukuloba lokho kuthiwa i-project proposal? Uqala ngaphi kusiya ngaphi?
Ngibona ngani khona abantu njengoba ngitshile ukuthi kunomsebenzi kahulumende idaba indawo yonke. Okuyikubane nga kune-project ethize oyifunayo, ngaba yi-farming okuthi ufuna uyenze i-farming, kumbeufuna uyenze imali, kunama-ministries avele ekhona okuthi ungahamba khona ngale kune-ministries ezikhona ezigcelisa abantu ukuthi ngakufuna ukuthi ubhale i-proposal ekhona nge-mining uyenza lokhu nalokhu nalokhu. Ngakufuna ukuthi ubhale i-proposal ekhona nge-farming uyenza lokhu nalokhu. So ngaleyo ndlela mboni kami abantu abasebenze ingathi imisebenzi kahulumente ezikhona endaweni yawo yabo. Futhi eminye into umuntu angayenza iyodinga abantu abakufundelayo ukuthi benze ama-business proposal program ukuthi kungaliphiyi-writings ukuthi wena nawufikile lapha uthi ukuthi kade ngikwenza lokho nalokhu bangakucebisa uwenze ukuthi into yakho iphume ibesoba.
Asithi-ke suyitholile imali pho kumele abantu bayibambe njani imali leyo yabo suyitholile? Phela abanye bayayijayiva, abanye uzokuthiwa-ke sebhadale amalobolo kumbe into ezinjalo.
Yikho phela lapha gisentsho khona ukuthi kuyafanisile lolwazi. Angithi ngafana kufoni yona iyasho ukuthi imali ezayibhadala njani. Suwaqinise emuntwini empheleleni awuzahamba ebhenki uyothatha imali usuyoyijayiva umuntu uyelobola ngayo. Ayisiso sizathu njalo kufoni yakho yakuyihlanyile kuyabe kungekho konke khonokho. Kuyasho ukuthi wena imali leyi uyithatha iyimali enzala ukhalela ukuthi ngenyanga kungakwazi ukuthi umantu yamkheze imali enzala ngiyabhadala ama-interest yami kumbe ngiyabhadala engu-owayo kulaba abamboleke imali ngemali enzala. Khona kodwa kuyatsho yikho ukuthi khona abantu abacalenza i-proposal ungakayithatha imali. Yona kanti ukuthi baze bakuphe indlela yokuthi lansi imali bazelandela i-business proposal uyabe uyifake etafuleni. Kodwa ngazuzakhatha imali liyana uyeyidla anse kuyibula lokuyana. Njalo nje kuyakuzofuna ukuthi emuntwini ohlakaniphileyo ukwazi ukuthi kulakho phela ukuthi ungabe uthishwa laphana ngokuthatha uwehlule ukubhadala imali zami. Imali zami ngezokuthi zikhithi kuhle uyibisela emuva lapho uthethi khona ukwenze ukuthi abanye labo bayithathe.
Lo ngumnumzana Malaki Nkomo okubandla lezanu p f. Sixoxelaye eseye insiza esabelweni seMathebeleni South. Singakangeni kusigaba esilandelayo siye sikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Batshengisela emgwaqweni abantu kwele Israel besithi kumele kuhlengwe abathunjwa iHamas nyakenye. Kulabantu abangama-22 abefela emgodini kwele Tanzania kulandela ukuna kwezulu elikhulu. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe Reuters. Manje sokuyisikhathi sezokholo lwesiKristu.
Sihlangane zihlobo ezithandekayo kuhlelo vuselela umoya. Yimi untungameli Nkomo. Namhlanje silomnumzana uBusani Spanda.
Sibonge babuNkomo labalaleli. Engiliphathele khona namhlanje nanku. Namhlanje ngizathanda ukuthi sibheke encwadini Nceku zikaThixo. Deuteronomy 18 verse 18. Uthi mina uNkulunkulu ngizophakamisa umprofeti phakathi kwenu ofana nani okhuluma njengani. Amazwi ami ngizowabeka emlonyeni wakhe. Lokho yabe kukhuluma yimi uNkulunkulu engiyabe ngikhuluma lesizwe. Nceku zikaThixo ngamanye amagama o ngamanye amazwi uthi ngiyophakamisa umsindisi phakathi kwenu. Lokho yabe kusho yimi uNkulunkulu ngiyabe ngisebenzisa yena ukulisindisa. Masibuka ezinye inhlanga like Asia bheka amaChina abambene ayinto eyodwa ayathandana ngoba basabambelele kundlela zabasindisi babo oBuddha. Basahamba through kuspirituality sabo esibacreatela amasiko abo. Ubheka amaNdiya bahlangene bayinto eyodwa bayazwana bahlangene bayimbumba ngoba basahamba kundlela zabasindisi babo oKrishna la kuspirituality sabo esibacreatela amasiko abo. LamaJuzi kunjalo basahamba kundlela zokhokho babo David basabambelele kuspirituality sabo esibacreatela amasiko abo. Ubheka lama-Arabs kunjalo basahamba kundlela zabasindisi babo oMuhammad le kuspirituality sabo esibacreatela amasiko abo. Babambene ikubabona ba-powerful bayathandana noma ungazuhlangane nom-Arab kuphi akukho mehluko bayafana bayazwana. But buka thina Africans si-divided sihlukene asithandani. Kuwonakala kuphi umuntu omnyama ukuphi lapho kwamosheka khona. 1737 kufika kwama-missionaries into abafika bayenze Africa bafika kuqala basikolonize kuspirituality sethu lakubasindisi bethu. Kwaba lula ukuthi basikolonize physically ngoba umdali ufinyelela esizweni through abasindisi laba abaphakamisile abaprofeti laba abaphakamisile kuleso sizwe uma through labo abaphakamisile la spirituality sabo. So thina safika sakolonize kulapho okwalahleka yonke lento umdali wasifulathela lezi dalwa zezwe zasifulathela. Namhlanje masibuka umuntu omnyama ngani uyena yena wadalela inhlupho kwadala utabe isiqila zazo zonke inhlanga. Lapho sikhona khona sihamba khona kasifunwa abantu abamnyama kodwa bona mabephakama zonke inhlanga ziyamukelwa kodwa thina kasi lonke sihamba. Inkingi kuphi lathi sidalwe ngumdali? Inkingi kuphi lathi singabantu abanje sidalwe ngumdali? Inkinga sasuka kuspirituality sethu sasuka kubasindisi bethu kade bethunyelwe kithi sakolonize. Uma sengakazikhululi kule colonization sabuyela kuspirituality sethu African indigenous spirituality sabazi laba abayimediator between izwe lomoya nathi akukho lapho siyakhona. Akukho lapho siyakhona. Singathandaza, singazila, singambiza umdali njengoba siyathandaza siyazila kodwa umuntu omnyama kayindawo. Umuntu omnyama sihlukanisiwe nomdali through ama colonizers. Sisa anti-colonization kuspirituality sethu. Uma singakhulula osizikhulule sibuyele kuspirituality sethu ngendlela okukade beyiyo ngoba kade be powerful. Lathi siyobuyela sibe powerful sifanele ezinye inhlanga. Lathi siyobuyela ezinye inhlanga zikwazi ukusihlonipha njengoba lathi sihloniphe ezinye inhlanga. Sibonke ifihlo engunaphakathi imfihlo yokhokho babe powerful okhokho ngoba babe xhumene nawe babe yazi i-hierarchy babe baza kukhokho abasindisi babo abathunyelwe kubo babe bembelele kuspirituality sabe sasibacreatela amasiko abo yikho babe powerful. Saphuma dali through ama-colonizers sisakolonizekile emoyeni asiko free emoyeni. Uma sakhulula sabuyela lati siyobuyela sibe powerful sihlonishwe umhlaba wonke njengezinye inhlanga singake siphinde sibe isiqhela sezinye inhlanga sibonge sithi Zulu
lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomnumzana ubusani Spanda tiyani indlebe njalo kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungami linkumo
siyabonga kakhulu untungami linkomo sike sizwe ezabatsha
siyalamukela kusigaba sabatsha igama lami nguTabo Kancube namuhla sixoxa lomnumzana Mkhululi Jele okhokhela abatsha bebandla lemthwakazi Republic Party siqale ngokumbuza ukuthi kuyini okwamenza wangena kwezombusazwe
ekukhuleni kwami kangizange ngibe leqiniso lokuthi ngifuna ukuba yipolitician kodwa enye engakutsho ukuthi bengingumuntu othanda ukubala kakhulu lamanje ukubala ngiyakuthanda kakhulu kakhulu into eyiyo engenze ngagcina ngisiba kupolitics ukuthi manje ihamba kuyo yonke inkinga engihlangana nayo manje izibuzo ukuthi kanti ngaba phakathi kwenkinga enje impendulo yami ingikhomba ukuthi inkinga le imbangela inkinga yami yipolitics yikho okugcine kungenza ukuthi ngicine ngisiba phakathi kwepolitics ngoba ngifuna ukuxazulula izinkinga engiphakathi kwazo kungasinkinga ezihlupha mina ngedwa kodwa kuzinkinga engizibona zihlukumeza wonke umuntu omutsha lomdala wasemathebeleland womthwakazi ngoba manje izibuzo ukuthi kanti ngadinga umsebenzi ngangawutholi sibi sendaweni yami lapho engizalwa khona engazakala khona ngingawutholi lowo msebenzi ngiyubona konke lokhu kubangelwa ukuthi yipolitics yikho kwagcina kungenza ukuthi no angingene lami kupolitics so that sikwazi njengabantu bakomthokazi bemathebeleleni lemidlands sithole sikuthi political power ngoba into esilahlekele esenza sibe yizichaka sibe indawo yokudlalela bekhwele behlele abokuza phezulina kwethu ukuthi kasiselayo into okuthiwa yipolitical power
njengosakhulayo okwezombusazwe njalo okubukhokheli bebandla yiziphi izinto olesifiso sokuthi ube uzifeza kuminyaka elandelayo
engulangazelela kakhulu lengulokothayo ukuthi ngibone abantu bakithi bekhululekile lezindimi zabo zihlonitshwa kuyibo abaphetheyo kuma institutions masikhuluma ngezomhlabathi abanikazi bendawo kube yibo abayenza iland parceling benikezana ngokuhlala
kusigaba sabatsha namuhla besixoxa lomnumzana Mkhululi Jele okhokhela abatsha bebandla lemthwakazi Republic Party asihlanganeni njalo ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo olivalelisayo nguTabo Kancube
siyabonga kakhulu ke Tabo Kancube sike sizweke ezamasiko
Ngana masiko
wenziwe manje
lo baba mkhulu
Ngizo masiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sixoxa namhlanje lo mnumzana Mpuso Ngwenya ingcwethi kwezamasiko esintu sikhangela ke lokho kuzakwenzakala lonyaka ngesigadi unanzwa ezamasiko ake sizwe ukuthi uNgwenya uthini ngodaba lolu
Ngiyabingelela babuDube ngibingelela abasakazi bethu bonke ngiphinde ngibingelele nabalaleli bethu beyomsakazo wethu we-Studio 7. Babudube kwezamasiko ngithi mina lo nyaka noma nje kungakaphumi ikhalenda lethu elingokuthi elisemthethweni esingathi thina eli-official. Kodwa-ke ngingathi nje mina engakusho ukuthi izinhlelo zonke ezaqalwayo eminyakeni edlule esizibone ezinye zisiba zisiza ngamandla kulo mnyaka ophelile sizazama ngayo yonke indlela ukuthi ezinye ziqhubekele phambili kakhulu. Lapha njengoba lalizwile ngisho lenkosi kugcizelela ekutheni isizwe masibambane, kuzaba khona khona lokhu kugqugquzelwa kwabantu ukuthi babambane babe yimbumba. Okukhulu futhi esikugcizelelayo ukuthi abantu bengazikhohlwa ukuthi bangobani. Ngokugcina amasiko enu, lokho kwenza lingazikhohlwa ukuthi lingobani, lokho kubizwa kuthiwa i-identity. Yilokho esizokugqugquzela ukuthi abantu bakithi baqhubeke futhi bekwenza ngokubambana njengezinye izizwe.
Ye, okunye-ke baba Ngwenya, ubona ngazane kuyini ongabe kuzayenziwa lonyaka?
Kuba yimikhosi le esinokuba layo lapho kuhlanganiswa khona isizwe sibizwele ndawonye, kukhulunywe kakhulu ngembali yesizwe sakithi, ngobuhlakani bamakhosi akithi, ngezibindi nobuqhawe bamaqhawe akithi ayengamabutho ayevikela isizwe bezidela izimpilo zabo.
Kwezamasiko namhla besixoxa lomnumzana Mbuso Ngwenya, ingcwethi kwezamasiko
sizigcina.
Lezo-ke ngezamasiko sasihlanganeni njalo ngefikezayo khonapho-ke sixoxa ngezamasiko. Kwezemidlalo, iqembu leNigeria libe nguthikilo bhanqa 1-1 lele Equatorial Guinea emdlalweni wesibili we-Africa Cup of Nations odlalwe namhla kwele Ivory Coast. Ele Mozambique linqikelana kwamanje lele Egypt. Kusenjalo iqembu leSenegal elizadibana le Gambia liqala kusasa umkhankaso walo wokuvikela isicoco se-Africa Cup of Nations. Umncintiswano we-AFCON uqale izolo lapho iqembu le-Ivory Coast linqobe ele Guinea Bissau nge-2-0. Emdlalweni wokuqala lo,
akulabaningi abakhangeleleyo ukuba uza kwenza izimanga umdlali olodumo uSadio Mane labanye bakhe emdlalweni omelelwe ngabantu abaningi. Osakhulayo olandela imidlalo leyo uQuincy Phakathi uthi ukhangelele ukuba iqembu leSenegal lizitholele kalula imiklomelo emithathu emdlalweni walo wokuqala wesibaya sikaGroup C.
Senegal versus Gambia, hayi Gambia bilanye imelele Senegal just because nequality layo iSenegal kulabo Mane abantu abale experience ebhola laphesheya yaye overseas so vele nje enza overpower in eGambia nabo sonyenzeka futhi ukuthi iSenegal inenze ithele ithike yayo isenza ivele ingqeqe njama defending champion.
Komunye umdlalo wesibaya sika Group C, iqembu leCameroon lizadlala lele Guinea, njalo uItai Pablo Matandi othakazelela umdlalo wenguqu uthi ele Cameroon yilo elizanqoba.
Mna so far mbona ngani Cameroon versus Guinea, iCameroon iyawina okwakathesi, but angithi ukuthi iyathatha icup okanye kwakusasa ingawina, ngayibhejela sele.
Wona umncintiswano we-2023 Africa Cup of Nations uqale izolo lapho iqembu le-Ivory Coast elitshaye ele Guinea Bissau nge-2-0 wadlalela iqembu lesizwe lama-Warriors uRonald Gidiza Sibanda. Uthi abadlali beqembu le-Ivory Coast bahle balahlela kajana uvalo ngokunqoba abakwenzileyo lokhu.
Xa lingama-hosts usually i-first game iqakathekile kakhulu ngoba iyalinga i-confidence front of your fans, lithole i-result. So kathesi batholile 3 points going into the next game, confidence is high and badlale kuhle and they deserve to win. Ekugcineni i-game yani ibingeyabo, so I think for them i-advantage ngoba 3 points and they're at home, ama-fans abekhona, so advantage to them.
Wadlalela iqembu labesifazane le Mighty Warriors uNokuthula Maron Dlovu, laye uthi ukunqoba kweqembu le Ivory Coast emdlalweni wokuqala kuzakhuthaza labalandeli bomdlalo wenguqu kulelo lizwe.
Ukuthi ama-host win the first match kuqakathekile kakhulu, kuyabanika iconfidence yokuthi they can win the cup. Then lama supporters ku-country yabo baba lamandla okuthi behambe beyabasupporta every day nxa bedlala igame, basebelethemba lokuthi each and every game abayidlalayo yiwini.
Umqeqeshi weqembu le-Sesham Mulizwe Sweswe uthi kusasemasinya ukuba kuhle kuthiwe iqembu le-Ivory Coast lingaphakamisa inkezo ngoba kulamaqembu angelandumela asengabuchitha bugayiwe.
Mbonani kuzaba nama-surprises especially ngamathimu onala esicanga nti mancane. Onamibia bonaba benza kahle, nabo-Tanzania benza kahle. Inthande khona lokhu ukuthi ibhora selidivelophele aza lafika kuma-countries amancane and ama-coaches asefunde azafika kwisteji sokuthi bazilinganise lama big countries wona la kumbe into ama heavyweights awe ball.
Umlandeli weqembu le Highlanders uMhlanhla Mchinda Moyo laye uthi ukudlala kweqembu le Ivory Coast kumenze wakholwa ukuba leli qembu lingayiphakamisa inkezo ye AFCON.
Nambo ningathi Ivory Coast izaqhubeka idlala kahle kakhulu, nxa ngithi ngiyakhangela mina ibingakahlangani kahle kodwa idlale kahle kakhulu. Why ngisisho njalo ngoba ngiyakhangela ukuthi captain wayo useJuria ungene eLisabo uSebastian Helu bengekho, lokuthi ukuthi ma isihlanganisiwe next game izabe isimprove. So kungenzeka ukuthi iphakamise inkezo ngoba so far iteam emboni ngani ingabhalansana layo kakhulu. So kuphambili kungaba maybe Senegal Egypt.
Kule midlalo emibili namhla yesibaya sika Group B lapho iqembu le-Egypt elidlala khona lele Mozambique kuthi ele Ghana lizadlala lele Cape Verde ebusuku. Imidlalo le ikhangelelwe ukuba izacitshwa mhla ka-11 Nhlolanja. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Sibakhuluke Njanji, sigqiba lapha uhlelo lwethu lamhlanje. Oliver Senginjabulo ngumthembo sithembayo uGibbs Dube. Lilale.